Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 lwezi 2019 ngo Flexed Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Koko kwenziwe kuSpram Gumu kwathi kukazonzakala kuthiwa usebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-date, ngokuya kwesikhathi sizabona amacalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uSpram Gumu uvelela eMidlands, Midlands Province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa.
Umphathi Ntambo kahulumende osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabe-Commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Ngokuthi kusonke isikhathi bese sithole nzima ngento yokuthi imali le, ukuthi sibe sesibonayo lokuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngekwenza. Maybe ungayehlisa inani loni lokuthi kube la malayini ebhenki yonke ijiborayiza. Singayibongela kakhulu.
Ubunzima obudalwa yokungamanga kuhle komumo womnotho elizweni sokuthiye uZulu engaselathemba lokuba angathuthukisa njani impilo yakhe. Abongi abasebenzela izibhedlela lamakilinika ekhansile yeHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo alizeneli indleko yokuya emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi Ntambo osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabe-Commission eZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, bemethesa icala lenkohlakalo. Umkhokheli weZAC, uNkosikazi Lois Matanda Moyo, utshele iStudio 7 ukubana ngempela uGumbo usezandleni zekomishini yakhe, njalo kungenzakala ukubana alale esesitokisini kumbe aye emzini wakhe kusiya ngempumela yokumbuzisisa abakwenzayo. Asizweni ekhuluma.
Yes, it's correct that Zak is taken in, the former Minister of Transport, and currently he's being questioned by Zak with a view of taking him for a remand before the court tomorrow. He is being accused of abuse of power during his tenure as Minister of Transport, having leased his niece property for Zim Airways and paid $1 million for its renovation plus payment of rentals. He did not declare that he was conflicted in that matter. He is also accused of being involved in the CNED fuel deal involved where $2.7 million was paid to a certain company and no fuel was delivered. He is also accused of having directed the reinstatement of persons facing corruption charges when they had not been cleared by the court and others.
Amacala aweteswayo uGumbo agoqela ukuchaphazwa kwezigidi lokuzigidi zemadola lokusebenzisa ngokungekho emthethweni isigidi samadola i-$1 million kusabkiwo lapho ayifuna kube ngamahofisi aleyo ndizamchina. Weteswa njalo icala lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CMED uMnumzana Davidson Maka lanxa wayebhekane lamacala athile. Lokhu kulandela ukubotshwa komunye njalo owayeyisiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Priska Mfumira esethethwa icala elifanayo njalo usathonisiswa sikhuluma kanje esuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi liyancomeka inyathelo lezakhi leli. Kodwa ke uMnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC uthi uMangoyi uyasola.
Lokho kwenziwe kuSpram Gumu kwathi kukazonzakala kuthiwa usebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-date, ngokuya kwesikhathi sizabona amacalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uSpram Gumu uvelela eMidlands, Midlands Province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. sibe kwazi njalo ukuthi uJoram ebevele kufaxing yakhe for isikhathi eside kakhulu emvictimize sananzelela ukuthi uze waba nguminista ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engumember of parliament. Kukubotshwa kwakhe akutshintshi lutho, akutshengise ukuthi uzani siluma silamazinyo, hhayi akula nto eshintshileyo, asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibekwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uza prepaid ahambe ezihlalele emzini wakhe aqhubeke lokho ebeluthe ama-resources elizwe eizanu p f.
Sixoxe lo mgcini sihlalo wezak uthi yena izak izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo abantu bezak sizabona kubotshwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona ukuthi uPriscilla Mfumira kuphela, kathesi sibona ukubotshwa uJoram Gumbo. Okwenzakala nxa singabona sibile sebotshwe ekucineni kuyabe sekufika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sekuliwa-ke bese kusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona. Kodwa-ke sikwaziyo thina lesie sikujayele ukubona kusenziwa i-ZANU-P F kusukela yangena embusweni, kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe bepika ngaphandle loya abangasafunakali. I-corruption ekhona kwi-ZANU-P F isinjenge-cancer esigcwele umzimba wonke. Awunyeke ukuthi lapha ngoba isiqeda yangena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo benza ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona ababe bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyi-system, yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo. Nalaye uJoram Gumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa, esebenza le-kabhali yakhe, esebenza le-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathesikhathele kwezi fuel iviki yonke. Every week bakhwezifuyele nxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodirect ifuyele elizweni leZimbabwe. So basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F, ayisuye yedwa-ke odle kumbe owabhuyizeleyo mali, baningi abayitholayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC, lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ezimele. Abongi abasebenzela izibhedlela lamaklinika ekhansili yedolobho leHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo aliseneli indleko yokuya emsebenzini. Lokhu sokusetshatshelwa ukubana kuzadala inhlupho eziningi kwezempilakahle, njengoba odokotela labo sebele inyanga ezintathu bekhalala umsebenzi. Isikhulumeli sekansili yedolobho leHarare umnumzana Mike Uchideme ugcizelele ukubana ngempela abongi laba basekukhalaleni umsebenzi, kodwa-ke waphanga watsho ukuthi ba bayakhulumisana lo mqhatshi ngezikhalazo zabo lezi. IZimbabwe iqhubekela phambili ibhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usethembise ukubana umnyaka usiyaphela ilizwe lizabe selile mali yalo uqobo, okungumbiko owamukelwe ngabaningi ngemibono eyehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Manje imali yakwamanye amazwe le-bond note kuyasilela emabhanga. Abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali, kuthi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni. Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. Umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selinemali yalo.
Asonto elula nje ukuthi singaphungulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe mithathu kusiya maybe 5 years or so, depending ukuthi thina kati vele siprojusani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenga. Because now asila base of saying that sizaba le currency, our own currency.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Ah, lokho yikwesi kufunayo ke renew currency. Yesiyifunayo vele ilokhu lokwama-bonders kufuni, sesifuna our new dollar. And uhulumende nxa esenza njalo, hayi siyamtshayela ihlolo.
umnumzana maqhawe nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi engqinye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya kuba le new currency ku right and futhi ngikuthi kusonke isikhathi bese sithole nzima ngento yokudinga imali le ukuthi sibe sesibonana lokuthi amalayini ungazi ulayini le mali ebhenki ungayithola ngekwenza maybe kungayehlisa inani lokuthi kube la malayini ebhenki yonke into ibe right. Singayibongela kakhulu.
Ukhansila Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yes, ukusilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu. Sizwa ubuhlungu vela sokwazi ukuthi sibambe ngaphi, sikhangele ngaphi. Esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye angayenza intshantshana ngoba abantu sesedlule. Lokho esikutshelwayo kuthiwa sikukhangelele i-currency entsha. Well, nxa ingabuya singakuyamukela ngezandla zombili kodwa
osakhulayo uKhudzanayi Sringwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo mbona kuright ukuthi bejoin iRand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asisisisi ukuthi kuya ngapi sisuka ngapi siya ngapi ngendlela i-economy yangkhona ayimanga kuhle.
Okwamanje iZimbabwe isebenzisa imali yakwamanye amazwe kuhlangene le-bond note kodwa udubo lwemali lokhe luqhubekela phambili ngamandla osekubangele ukuba imali itholakale imikambo yensitha kuthi emabhanga abantu balala khona belinde ukuthi mhlawumbe bengavuka bethola imali. Inkulumo kamphathi ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo abantu bethi yisifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bahlangene ekolitshini le-NUST kobulawayo ngeviki edlulileyo bexoxisana ngengozi ezidibana labantu emsebenzini ezifana lomkhuhlane wokusindwa imicabango, i-mental health, kubangelwa yikonakala komnotho welizwe. Emhlanganweni lo kuvele ukuba abaqhatshi ababoni ukusindwa imicabango kungumkhuhlane ofana leminye nje. Ngakho izisebenzi zithola ziphakathi kohlupho lokuba ziphumele egcekeni kubaqhatshi. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqhatshi sebekhuthazwe ukuthi bananzelele impila kahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlangana lezinto ezihluphayo, izi-stress, ekwanise kumbe ukuhandla ama-issues ona lawo, njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle kusociety yawo. Nxa sokuthiwa umuntu usele mental health problem ngumuntu lo osebona sokunzima even lokuphilisana labanye ngoba ulokhu ecabanga kulento elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane kwengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi nguye yedwa esigabeni ngoba sibaningi njalo kumele siqinisane sithole usizo olufanele.
Umnumzana Makhosi Tshalekwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafiki esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi. Okungangokuthi kuzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumanager uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem ngicela ukuthi ngingaze ngabuya emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs our physical health besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha. Kodwa-ke besingakaze sibe le nhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemiganu eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempilakahle sengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokho esikhangelele ukubana sikwenze emsebenzini amathagethi abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe benempila kahle. Lokho esikhuluma ngokuthiwa i-mental health, thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempila kahle, wasinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esenelisa ukubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza kobulawayo uNkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhatshi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kanye nelisa ukuthi ngibesemsebenzini uma kuyukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibili, kodwa ukuthi ngathi ngamtshela through i-telephone conversation kanyeza ke ngokwanisi, kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana le-WhatsApp. Ngiyabe ngizathumela i-WhatsApp, mina nxa sengifona ngifona ngisenza e-follow-up ukuthi ngithi mqhatshi ungabe ubonile na umlayezo lapho ebengisitsho into efana layo.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebexoxa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impilakahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikhampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo olusoluwonwe osoluwone intuthuko yomnotho welizwe eZimbabwe. Udubo lwenkohlakalo esibhahile elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Inhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe isikhweze imbadalo yokuthola usizo lwabameli lwamagqwetha. Nxa ufuna ukumelwa ligqwetha usuzahlawula imali engange-kulungwane ezinhlanu zama-RTGS dollars, 5250 RTGS dollars ngehola linye. Kuthi abafuna ukwesula imitshato kumbe i-divorce kusokuzamele bahlawule inkulungwane ezilishumi lathoba mnembili zama RTGS, 18,000 RTGS dollars nxa umuntu emangalela umkakhe ukuthi umamangalelwa uzahlawula amadola angaba zinkulungwane ezilishumi lambili, 12,000 RTGS dollars. Lokhu kusolwe ngabaningi abathi sokuzaba nzima ukuthola abameli magqwetha emthethwandaba kodwa elinye igqwetha umnumzana Jobs Banda utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana imbadalo kayikhwezwanga kodwa udubo yikuthi iguqulwe isukela kumadola elemelika akade iyiwe isetshenziswa yaqanjwa ngedola leZimbabwe.
Ungayifananisa le United States dollar zathatha nje umzekelo sowodwa i-divorce. I-divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali lo society ithi nxa i-divorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usuyi-compare le-United States dollar uzananzeleli ukuthi okwanamhlanje i-$18,000 leyo maybe ilingana le-maybe $900 kumbe $1,000 United States dollar. Ikanti kudala sesasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bonds kwi-RTGS dollar, i-$18,000 yanamhla isilingana le-$900 i-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollar. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona imali eningi kakhulu abantu ngiyakwazi abantu ngabayesikhole
bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyanga
njengoba bengitshile ukuthi ungakhangela isiza sibili ukuthi ivalu yakhona yena le isisindo semali kakhona in real terms imali iyehlile iyehlile so ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo what ilo society does iyakhangela ukuthi region yona ichaja njani eSouth Africa for instance. So uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe lawe South Africa lawe Zambia eSadak nje yonke loba njengehlukana nje mpija na ayahambelana akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili sikompare lamazwe awakhona apha nje kuSadak.
Umnumzana Jobs Banda yingcwethi yecubungula ezomthetho ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekubulawayo. Iningi-ke lithi kalisoze lenelise ukuthola abameli emthethwandaba ngenxa yokuqonga kwembadalo yamagqwetha okwethulwe yinhlanganiso yelolo Society of Zimbabwe. UChris ucinde uphinde waxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkhandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Le indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi uzulu umphakathi omningi ungadala icala okwagadalekile okubingincinyana ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejeli ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kuthi hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazulu sebele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo lenjeni ngako ngathi mina soze ngidale icala liyazibuyela nje icala uzuswela ukuthi uzamelwa ngubani labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usuyadliwa zintwala zejele kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo.
Sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa i-divorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000 akusoze kwenze na ukuthi abantu becine bephonga uhlala bese sabe kuyabhadala.
Ye akumele kunjalo sebezaphonga ukuhlalela khona lowo nje ukuthi njengoba imali zabona sezingakubona abantu vele uthando lungasekho kule ngxabano. Abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bathi badlalelone icala lokulimaza lo omunye ngobana bezeqhululeka ubana baye enkantolo bonquma lowo mshado. Uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphansi kophahla lunye sokumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabanzele ndawonye kuyakhathaza la nxa omunye azasuke ayele ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga. Lokhu sekusitsho ukuthi nje sokusemahlangeni ungaza kubuya ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthatho kawesulwanga kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo. Ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo.
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lwestudio 7 esegwanda. Umqeqeshi waqambu lenguqole Triangle United uTaurai Mangwiro uthi bafunde okuningi ngokuphatheka kwabo umncintiswano wenkezo yeCAF Confederation Cup loba nje bengasafinyelelanga kungena kwimidlalo yezibaya. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba.
Iqembu leTriangle liphelelwe ngumphako emncintiswaneni weCAF Confederation Cup ngemva kokunqotshwa ngeLenoir Deep elaseMauritania. Lawa maqembu adibane kumidlalo emibili yesigaba seplayoff njalo eLenoir Deep linqobele Triangle nge-2 kanye emdlalweni wokuqala kuthi kowesibili odlalelwe enkundleni eBarber Fields ngeSonto. Uphelwe iqembu leTriangle linqobe nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenoir Deep linqobele Triangle nge-4-3 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Umqeqeshi weqembu leTriangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto ukuba ukuphatheka kwabo kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika kubavule amehlo.
Sichube kuhle kakhulu njengoba bekungokokuqala ukuthi siphatheke kumdlalo okudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika. Lathi njengabaqeqeshi sifunde okuningi, ikakhulu ukuthi kumele sibekwazi kokwenza nxa sincindezelwa ngabonompembe ngoba wasiphazamisa emdlalweni wetanda lakuqala.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League yevikile ama-21 nomunye ichi iqembu leCape United lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engama-50 lowodwa loba nje linqotshwe nge-2 kanyana iqembu leTel1 ngensonto. Iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lalo lidibane lembila zithutha ngempela viki edlileyo njengoba lichaywe nge-1 kanyanga lebulawo ye-Chiefs njalo liyale lilokhu lile miklomelo engama-41. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elingadlalanga kulimpela viki njengoba bekumele lidlale leTriangle lona beliphatheke kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba lona ile miklomelo engama-45 njalo linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga ngesonto. Umdlalo ubuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders uphele zingutshiki lobhanqa 1-1 njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uAndrew Peter Jijong ukhale ngesimo senkundla yeRufaro Sonathi asilungilanga ukudlalela amaqembu adlala kusigaba saphezulu.
Umdlalo wenguqu ngumdlalo okukholisisa abalandeli bomdlalo wenguqu kungakhathalekile ukuba ngabaliphi iqembu, kodwa isimo senkundla yeRufaro asilungelanga ukuba kudlalelwe umdlalo wenguqu okokuthi lenja yami imbala ayingeke idlalele enkundleni efana lale. Isimo salinkundla asilunganga, asemukeleki ngempela.
Sileni wengalane siqhubekela phambili isipunepune sokuzama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu njalo iqembu elijeke amanye engalaneni eleyada linqobele Chapungu nge-1 kanya lakhuphula inani lemiklomelo elilawulayo kuma-22. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars lona elinqotshwe nge-1 kanya nelewange njalo lemiklomelo engama-30 kuthi elewange lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo engama-30 lowodwa. Endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leHerentals lona elinemiklomelo engama-30 lowodwa kuthi phezu kwalo kule qembu leTel1 elihlezi endaweni yeshumi lane lile miklomelo engama-32 ikanti elebulawe Chiefs lihlezi endaweni yeshumi lantathu lile miklomelo engama-34. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni weRugby yilo elibezintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba eliwenzele England nge-32-12 ngomgqibelo. Leli qembu elaziwa ngegama elikuthiwa ama-Springboks lilomunye wabadlali odlale indima enkulu ekunqobeni kwalo oyisizalwane selizwe leZimbabwe uTendai Mtawarira yena owaziwa kakhulu ngegama elokusoma elithi Beast. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesihle safika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.